Inengi elisebenza phandle kwelizwe kakhulu kweBotswana laseSouth Africa seliqale ukuphindela emuva ngobunengi. Lokhu kubonakala ngendwendwe emngcelweni wePlumtree, okuyisibonelo sokuthi impilo yenengi elisebenzayo ingaphandle kwelizwe. Umnumzana Stanley Ncube, yena osebenza eHabron, uthi kaziboni ephindela ekhaya esikhathini esifitshane esizayo.
Singathanda ukubuyela ekhaya, kodwa ngalesi sikhathi asiboni ukuthi khona ongasiphilisa ekhaya. Economy yeZimbabwe ayikajintshi, esikwenzayo khonapha kungcono ngoba singabuyela ekhaya safuna ukuthi sisebenze, sithole imisebenzi, asikwazi ukuthi sizafika sisenzani ekhaya.
Ngokunjalo omunye oyintsha, unkosazana Siphiwe Moyo, laye uyazibuza ukuthi ekhaya uyabe ehlaleleni ngesikhathi imisebenzi ingatholakali.
Siyabe sidingane ekhaya ngalesi sikhathi, sizahlala lapha eBotswana kuzongani kuba ngcono noma nje kungathembisi.
Umnumzana Jackson Banda ungomunye abakade bevakatshele ekhaya, kodwa ngokuphazima kwehlo ubesephindele eBotswana.
Akulasizathu sokuthi sibuyele ekhaya. Besikhona kade singikhisimuzi, kodwa nje akulasizathu sokuthi sibuyele siyedlala futhi ekhaya. Ngoba umu uyabheda, silale amalanga amabili amathathu kuphela ngesikhathi sinesisekhisimuzi. Into zizabheda, ukhanya zizabheda ngomnyaka ozayo naloko ka-2017.
IBotswana ibone inani labangena bevela eZimbabwe beqonga besiyathinta phose isigidi ngomnyaka ka-2015, njalo ukhandelwe ukuthi leli nani likhuphuke ngomnyaka omutsha ka-2017. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona ngoLeBotswana.